Ngiyabonga msakazi. Hayi, into eyenzakalayo eSouth Arabia inhle kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sebelahlekelwe ngabantu abaningi and impilo is no longer making any sense ngoba sokule stalemate. Ongathiwa akula muntu ogaina anything over a test. So kuphonga ubhildiza nje okwe-infrastructure lani. So ukuhamba kukanumzana Marco Rubio eSouth Arabia is a very welcome situation. Ngoba siyakwazi ukuthi Ukraine and Russia they've been going at it for 3 years gathesi and so kumele kube le ceasefire for everybody to be at peace. Ngoba siyakwazi ukuthi ingaqhubeka leyo mpi kungathiwa iza involve Europe and everybody else. So gathesi kumele kube le nkulumo zona lezi ezokubona ukuthi hayi bangazwisisana yini.
Lapho okuthiwa bafuna ukubona ukuthi ele Ukraine linganikeza lokho okuthiwa ngama-material concessions kuRussia ukuthi kuphele le impi, singathi kuyini okufanele ele Ukraine likunikeze lapha kumbe likwenze? Njalo ngombono wakho ubona kuqondile yini
into eRussia ukuthi bakhuluma besithi ama-Ukrainians kumele babe accommodating indaba ze-material resources ukuthi banike iRussia? Hayi, lokho yikho kungathiwa kuzahlupha ngoba siyakwazi ukuthi vele iUkraine iclaima i-sovereignty yayo from the 1991 Minsk Accord yokuqala and the Minsk Accord yesibili. So khonapha kungathiwa kuzaba le nkinga, but we are hoping for the best. Siyakwazi ukuthi umnumzala Zelensky ukhuluma esithi yena iRussia is the aggressor. So khonapho ngangithiwa yikho ngangithiwa kule division, but hayi into encinci le ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day bafuna labo ukuba in a position to come back and become the producer of wheat for the whole world, lama agricultural produce lokunikeza abantu amathuba go to their colleges obabe kuyenza before the war. So hayi siyayamukela leyo step yenzwe nguMarco Rubio lama-Ukrainians ukuthi babone ukuthi iRussia layo izayeza yini with sensible concessions at the table. Hopefully khathesi bazabuya le an answer to solve this situation. Ngiyabonga.